sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Ukuqakatheke kakhulu ngoba izethu nanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanisekho ukuthungale emashinko province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa ke khathesi sesibona i-new breed ye-leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse baze bafeleze ezinye ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokho okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi isikhansili ibisingani iyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona ukwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinanzelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanise kogucungale emashinko province. Amanye amabizo atholakala enkulumani, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza nge-ZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhuluma edrayiveni ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena start 265 hash uzathola lokho uyavithola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakala ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu nxa besiinspection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezatshengiswa abantu kusela mhlaka 27 inkwekwezi kusiyafika mhlaka 31 inkwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into iminyaka yabo yokuzalwa i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaninginingi ukuthi thatha amabizo kahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokuzima ukuthi kuphinde ngoba singakhohlwa ukuthi abantu babebaningi emzibeni impeya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi maneceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadini wena uhlala ngale fishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengeziwukhangela kuzakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics register ku itiliano eka nyaka 2020 athi sethi khangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanye amabizo ebengahanjiswanga ngendlela ikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kulo bugqibi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesi-CC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olwelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo mhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama uMancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngethi kini silenjabulo enkulu sibe lenjabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanze lolu suku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Nyabonga. Libe losuku oluhle.
Alathi siyabonga. Lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqhakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba Haile Selassie, obaba Kwame Nkrumah, obanda Onyerere, Jomo Kenyatta, Dr. Kaunda, labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi Africa ifanele ibe le unity of purpose, bahlala bakhanda ama founding principles injongo ye African continent. Bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama Spanish, ama Germans, ama English ngama Portuguese ngama French labanye abathile siyanakana ngo 1844 abamhlophe bahlala eBerlin bazipha izindawo zokuya dinga imali lokuyasebenza bathatha iAfrika bayikolonizer siyabonga amaqhawe amaningi akho nasalala sidikalale ngokuthula. Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafelezi ezihlalweni. Lama elections abawenzayo ngokuprotecta labo ababusayo ngesikhathi sweneso. Yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele ele Sudan lithwele nzima. Abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko. Ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa, imfundo lokhisiwa, abantu lokhu besheli izinto ezicakathekileyo empilweni njengesibhedlela. Kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje e-Egypt ukhuluma amazwi amnandi, kodwa abantu bayamtshayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala, kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu, abantu ababamba uganyava ama-rapist, umuntu osebenze 4 months sekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu. Sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha, kodwa siphanjaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa emas eshisalendi lezinye indawo. Ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo. Sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi, abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalwane. Hayi, siyabonga mahlabe ezulu, inanzelele ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuzakwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair, amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sicisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi that icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingcebo si umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagesi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena ukucitsha sebeza exemptwa ema ukucitshelwa amagates. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphu amanzi angkhona engasabuyi malanga wonke, kutheni njoba amagates ekhona njoba yibo ababekhala ngawo.
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonona ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadalanga.
Ukhuluma iqiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, ze sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water meter readers. So siyadanisa sokuthi khasi sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwakhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi gasena, amagesi gasena kucitshwa amanzi, sokumele abe khona throughout nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngalezilungiswayo encima efenile. Kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town, i-CBD amanzi atholakala, kanti yiwaphi amapayipi yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni le mamayini le ma-industry kuyayizempla amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarakati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola 30. Ye, sakwazi ngama-industry, sakwazi kuse-CBD, but laba ababhatalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele-zimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio? Ye, igama ngovukani Zulu. Khonapha ngisekhezi. Zibuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akelekile shiyanani lezanweni. Shiyanani lezane, yazi liyasiphambanisa. Liyasiphambanisa nabantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izane uyasihlukumeza kanjani. Shiyanani lezane. Ikhona iparty yeni Mthwakazi Republic. Akelivotele layo. Thola ama-seats, ingene eParliament, ingene ku-Council. President lizabona. Selingafaka the better dev, yeah, the better dev dramas. Chianan lezanyen lej. Liyasibisela emufa. Alibuona uti velisa na isense lot. Kamala mungufu gani zuru nyapinda fote. Agesfotele ni mtuagazi. Tole ama sisi parlament. Matevelele nda itole ama sisi ayayi velila ukudala. Kusado nkoma. Ikole asisa kakaisa kono kulmizi. Mwankume matevele nkume. Ndi ya kumtuagazi. Usugela ekweru. Uzefika uchachele. Usugele pekbrich. Uzefika uza mbezi le yindawo yakomthwakazi. Sithole namasits ethu ngeparty yethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke alekelekele mani nantu bemathebeleni izanu ikihambele le ethole amasits kiyo akhona ngapha komthwakazi. Lizwe likamthwakazi asilinanzeleleni. Shiyanani lezanu, izanu ayiphume kuyona le indawo engiqambileyo.
Yebo Studio 7, yebo Studio 7, siyabonga i-continued reporting elisenzela yona, siyabonga kakhulu. ungayishini engathi iziphofu ngolwazi ngoba hey isivutshelwayo kuleli lizwe unzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyikuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusitshoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa okwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehlule kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele okukhulumayo umfana wakokhohlwayo mahlaba ayithwali. Ngiyabonga
sibingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka, sibingelela abalaleli bomsakazo. Ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanuPF besezomathanda ezweni lakithi ukuthi umnankagwa nje obesesonta isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba. Ekhohlwayo kwazi ukuthi ongarivume basejele labolobhusikhala la bafowethu bamarabhingwa lalitho even olulodwa oluncane abalwenzile lokwephula umthetho, kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori. Kaboni ngani ukuthi khombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezijethi bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi lube selikuphi lelo lizwe lelo. So mina nje sami isifiso sokuthi amaZimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendi ungumhlangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe leli kumele likhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamaZimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke. Ma ungumZimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi aba-support izanu nje amapostori nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakani bebevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumZimbabweni ukwelinye ilizwe bakuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo. Ababe uzobona la eMzantsi Afrika kumbe beBotswana kumbe beBritain befika bekhuluma bangamapostori eZimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo eliyizanu ukuze ethi bebe lesithunzi njengamaZimbabweni. AmaZimbabweni aye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumende oza sifake isithunzi lesizotha singamaZimbabweni. Siyabonga.
Lelo Studio 7 sanibonani njani? Ngiyabingelela lanamdi ngifakele ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumeni wethu lo waseZimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola. Ngiyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile, angithi la ivele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni. So abantu bengamangala okunye ikhipha abantu abadlemulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele. Hhayi lokhu kuyadanisa, lokhu kuphathwa inkokheli kanje. Ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thini, inkokheli zethu ngezingcwele ezithinteke ebulaleni ekudlenguleni ebuseleni.
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle, nyanibingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree. Ngibuhlungu kakhulu ngakukhulu ngendaba yenzakala eboda yethu emayitengwe. Ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona, kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekubompumalanga emashonaland kona nasekuyiba sebebusa eboda yakithi. Kubuhlungu kakhulu lokho. Kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa, ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi. Ibuhlungu kakhulu lento le, sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa. Kahle kahle ngicela bemfisa ngesami isifiso ngathi uChief Fuyani lo Chief Mathema, ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona eMathebeleland. Kube kuya ngami impela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplumtree sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni. Kuye kube khona enye into esiyikhulumayo le nduna zethu zenezi ezimbili, mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu, ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele khona emathebelele ndibesenzisa yonke into akusayensi.
Linjani, linjani basakazi beStudio 7 olibingelelayo? Nkosi umfana kaDlamini osuke endaweni yaseNkayi. Ngingajoni ngicitha isikhathi ngithi ngihlale phezu kodaba, ngithi kanti why laba abantu ababusayo bengake bephuma baphume bededela abanye. Kambe shonyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuchothe amba babona ukuthi bayabulala. Lokhu phela sekwenzeke kufana lokukhupha umuntu ade chemele ibrugo sesifaka umuntu okhudela ibrugo. Kambe shwa kuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandle luthulungiswa. Enxa lisaphu sikhandle luthi wena ufike uhlohle, wena ufike uchaye on goal, wenze ngcono lomuntu ade phakathi. Abona lokhu kuyangisa. Kathi sinxaya sokuthenga namafreme thina bezizini emamiliyoni onke lapha. Abona nje kuswela ingqondo. Yibusela kulokuthi bethatha imali ebenika abantu. Sibona abantu bestruggle ngesikhathi se-COVID bezidlela imali kuze besithengisele ama-mask eyiwo abakhupha ethengiswa. Kathi singabathatha imali ebencedisa abantu kulokutshona besenza into ezingelamsebenzi. Kathi abantu they are struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile. Bona bayadlela basutha le. Abona nje okunye okwezinto vele kufuna ingqondo. Vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngali kuswa ngumuntu omfana omncane. Uchamisa ngayangena kasibuse elizwe sibone. Labantu intanga sike sihambeni sike sevota obuningi bethu. Sesihukhe imikhukhu imigulukuqile yamkhulu. Sesazela umuntu wathi yewona ilizwe nelayo ngenalo uRobert. Laba abantu abasuke behlala eplazini vele sebephelwe ngumphako.
Studio 7. Hayi bengicela manje sike sikhulume noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town. Siyabucela Nhlanhla Mahlangu. Yazi we are worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe. Sonke sisesigangene nje sinje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe si way forward singaya kanjani. Wena nje ubhizi nje ngoloku ubulisana nefamily yakho ubhizi lokhu ukukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho. Sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhona ukukhuluma izinto ezi affecta as a nation. Lezi zokubulisana nefamily yakho sizozibona mase sesilithathile lizwe ndoda. Siyakucela ndoda siyakucela. Sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okumanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo, amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal, umnumzana Ousmane Sonko, owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanj and badan kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but strapeling young. What in the mina, what is in Bogot? Well, I'm in a book, I'm a tongue. Shish, that you miss Sholo. I don't know, Capel and I go put on Potango, but Potom and Jubizaba Cock, who knows the leaders, the people go over the Puluko, a Pokapa Kong, a Sugalingos of the Kaling and Bess, not a Shonga Kazong as Along and Bess. I should sell him pep, and don't look up along as Vusalis pep, or look, contending to the Bonandaba. Vele sikwetele ndaba, double boss, the level is high, yabona leza maphatheka langibamba. Every time ngispitsa lithatha ama lesson and I got the hustle, the master, the passion and brother discussing and testing, especially the rapper, you got this, isaka zabantwini. Yeka balunge, funga kwa mamu mangube, hanya batusa, vele batuka, ey. When I step in the booth, oh my god, yeah, funga cross, I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, trap me, I bury and force her to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess, father forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am yega bang mele,
oh. Abeke bengimele ingoma kaawakhiwe isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika ele-Africa Day. Ikhansile yakobulayo ithamanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impela sonto elichukela igama ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.